Siphathekile, yes, ehlelweni lokukhethwa kwama-councillors kakhulu, njalo futhi saphatheka ehlelweni lokuthi abantu bakhethe o-MP besithi ama-meet candidate series besiqola inhlanganiso ezithize besikhangela kakhulu ukuthi abantu bakhangele ukuthi ama-councillors bo-MP uluhlu lomuntu onjani nohlonzi lomuntu abemkhethe bangakhangelanga ibhathi baligqokileyo lokuthi ngumuntu ozisayo yini umsebenzi omele awenze. Yiba lesiukhuthaza abantu, hhayi sithi naye abantu basalelile nxa sikhangele nje abantu ababenqobe lapha nalaphana kungani kulo mehlukwanyana asikabona umsebenzi wabo kodwa-ke kodwa hhayi sinaenaltanxa yabantu ngabe belayele sokhulumileyo. Siyaphambili sigqugquzela ukuthi kube lokuthula. Siyabona kule ngxoxompikiswano ngempumela yokhetho kodwa-ke sinaltangabe kuyalungiswa kuthola lesombululo kungasange kwaliwa kwesikukhuthazayo laba bakhalazayo ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo sokuthi ngabe bayakhulumisana kulungiswe ngoba kungaba lokulwa sokungalimaza abantu abaningi. Kodwa-ke isisekelo sombuso siyavuma ukuthi nxa uthe kwangasuthi sekungokhetho ukhulume uthathe imizamo ethize.